siyabonga ndimi lichona njani mthwakazi omuhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 18 ngoncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje kuchaywa inkokheli yabaphila ngokuthengisa estaladeni itshengisela eHarare isipha amapolisa amaluba njengendlela yokutshengisa ukuthula lothando
sikhalela inkululeko in terms of ama freedoms ethu freedom of association freedom of speech freedom of petition freedom of anything you can think of
kobulawayo inhlanganiso yeWoza itshengisele layo isithi imali ebhadalwa esikolo yiyo esetshenziswa ukuthenga izikhali ezisetshenziswa ngamapolisa ukuchaya abantu betshengisela Owasungula umkankaso with this flag umfundisi Ivan Mawarire ongapha emelika uthi uzadinga ubupepeli ngoba impilo yakhe lemuli yakhe isengozini ekhaya zonke lezindaba lezinye ziyalandela Abaphila ngokuthengisa esitaladeni zeHarare batshengisele namuhla bekhonona ngocuku lwamapolisa. Lokhu kwenzakale amapolisa enyakazela emasangweni enkamba yeHarare Central Police Station lapho amalunga enhlanganiso yeNational Vendors Union Zimbabwe INAVUZ ebezotshengisela khona phansi komkhankaso othiwa hashtag this flower protest. Kubika uMavis Gama.
Abasakhulayo kunye nabazali lamhlanje batshengisele bephethe amagwaliba alensolo zabo kunye namalungelo abo ayephulwa nguhulumende kwezemfundo. Bebehlabelela behaya uhulumende bethi
Amapolisa abesedlula ikhulu aze ngemoto ezimbalwa ogoqela ezimbili ezisetshenziswa ukuthela uzulu ngamanzi ababayo. Babhaxabulwe kabuhlungu abazetshengisela ababalisa umgcini sihlalo wenhlanganiso yeNAVUZ uStan Zorwater kanye loPatterson Zamara ngesikhathi befika ukuzatshengisela bephethe amaluba. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela uZorwater loZamara bangena umhlangano lentatheli izindaba bezazisa ngenjongo yalokhu kutshengisela besithi kuyikubonisa uthando kwabasesipholiseni. Emhlanganweni lo owenzelwe emahofisini eNAVUZ umgcini sihlalo walenhlanganiso umnumzana Zorwater uveze ukuba asikho isizathu sokudinga incwadi evela emapholiseni ngoba kulilungelo labo lokwenze lokho phansi kwesisekelo sombuso welizwe amaluba kade bezama ukunikeza amapholisa bebesithi yisibonelo sokutshengisela ukuthula lothando kuye wonke umuntu okubalisa lamapholisa omunye obone lokhu kusenzakala obecatshe lapho kugadelwa khona imichova echarge office umnumzana Thamsa Ngqajamela uthi ukhathazekile ngokwenza kwamapolisa
yiwo esiwakhalelayo thina njengentanga leyi esikiyo kumbe singathi ngama general citizens abezizizalwane zeZimbabwe sikhalela inkululeko in terms of ama freedoms ethu freedom of association freedom of speech freedom of petition freedom of anything you can think of yiwo amalungelo esiwakhalelayo esingelawo eZimbabwe bese sithi sikhululeke ngapi uyakhumbula ubaba uNkomo wakhuluma wathi ke isifundo lesi sibuye kimi sengikhulile ukuthi ilizwe lingakhululeka kodwa abantu izizalwane zakulelo lizwe zibandezelwe
ujamela ukukhuthaza uhulumende ukuba abozilalela izikhalazo zikaZulu hathi uqinisa ikhanda eqhubeka ehlukumeza abantu banye athi uyabakhokhela
maye efuna ukuthi abe lokho ekhona esikhundleni akabe khona kodwa alungise phela inkinga zabantu Abantu abalandaba noma bengazi babuswe ngusibani zibani banyana osuka ngapi asina msebenzi lakho thina into esifunayo njengabazalwane bezimbabo izizalwane zezimbabo ikuthi kube lamalungelo kungaze kwaba le selective application of the law
akusahambanga njengendlela kade kuqoqwe ngayo lokhu kujengisela njengoba abekade kumele baphatheke behle besabela khatshana ngemva kokutshaywa kwenkokheli yabo kulo yedwa owesifazane obotshiweyo ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis kama
inhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise iwoza itshengisele ngokungena esitaladeni namuhla yaya emahofisini karhulumente emhlahlandlela kobulawayo ilezikhalazo ezigoqela ezemfundo iyakhuthaza njalo uzulu ukuthi yekele ukubhadala imali yama-school fees ngoba isetshenziswa ukuthenga izikhali ezisetshenziswa ngamapolisa ukuhlukuluza uzulu kubika unompumelelo moyo
abasakhulayo kunye nabazali namhlanje batshengisele bephethe amagwaliba alensolo zabo kunye namalungelo abo ayephulwa nguhulumende kwezemfundo bebehlabelela behaya uhulumende bethi kusukela kuthemu ezayo abayikuhlawula ilevi ngoba uhulumende wavuma ukuba abafundi bazofunda kungelambadalo omunye wabafundi uNontokozo Siwela ukhulume esemhlahlandlela ngomthetho wamazwe omhlaba wezemfundo owasayinwa nguhulumende wezimbabwe ethi awulandelwe
lapha lamhlanje sizokwethulela uhulumende umlandu wakhe awusayinayo for the past 25 years esithembisa ukuthi uzasifundisa mahara ku-primary education asiye
ubuhle benkosi Chumalaye usekele amazwi kaSiwela ethi uhulumende usethethe umlandu wokubafundisa kungelanhlawulo wawuphanyeka ebazalini umfundisi uUsen Sibanda laye ophatheke ekutshengiseleni kwalamhlanje ukuthaze uhulumende ukuba alalele uZulu njalo kungehlula baya kuyatshengisela esigodlweni emzini wakhe
lapha silanda ukuthi uhulumende kumele aqalise ukulalela abantu beZimbabwe ukuthi sifuna ukuthi abantu bethu bafunde sifuna ukuthi sithole izibhedlela ezirayithi uhulumende nxa engafuni ukusilalela sizathatha-ke izikhalo zethu sizilethe phambi komsamo phambi kwakhe and ubaba umgqabe kumele abekwazi ukuthi abantu sebediniwe nxa engasoze asilalele lokho okwenziwayo kathesi kuzayenziwe egweru kuyayenziwe eharare sizagcina sikwenza phambi kwakhe e-state house
unkosikazi Magodonga Mahlangu ilunga lehoza uchaze kabanzi ngemithetho eyasayinwa nguhulumende kwezemfundo kodwa angayilandeliyo wathi lokhu yikwephula amalungelo abafundi amapolisa aqabuke abatshengiselayo sebesemahofisini emhlahlandlela bazama ukwethusela kodwa unkosikazi Mahlangu wabatshela ukuba kabesabi njalo useza babophisa ngoba usebazi ngoba bafole okusemthethweni njalo lesisekelo sombuso siyabavumela ukutshengisela. Amapolisa azame ukufuqa kodwa abatshengiselayo bayala belokhe bemindawonye abehonza bakhulume labatshengiselayo baze baqeda abakufunayo. Amapolisa asala engelankani sebehaladwa ngumkhokheli wabo ebadobhisa amabhakane lamaphepha athiwe ngabatshengiselayo. Abehoza banqume ukuba makungabi lomzali ohlawula imali yesikolo mhla zivulwa uhulumende aze enze umhlangano labazali aphawule ukuba bengasahlawuli imali yesikolo. Bacele njalo ukuba uhulumende athuthukise imali yebhajethi yezikolo kanye lokuthuthukisa ezemfundo ezweni. Unkosikazi Jenny Williams nguye ophe abalindayo amasango emhlahlandlela iphepha lalokho abafuna kwenziwe nguhulumende ngemva kokuba sebevale amasango ukuba bangene bayebona usibalukhulu wedolobho lakobulawayo uSandi Moyo. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fubembula.
Kwezemaphandleni inamuhla sikhangela indubo ezikhona ezikolo zemaphandleni ezisuke ziphazamise abantwana besikolo bengabe besaphumelela ngendlela eyiyo. Sixoxa lo mnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Siziba.
Ngiyabonga, sanibona balaleli.
Okwakuqala siyazi li phakathi kokutshengisela njengababalisi bemakhaya lisuke eMashonaland East ngomvulo njalo liphakathi kohambo lithiliza tshengisela lize liyefika eHarare likala ngokunenginengi okuhluphayo ezikolo zemakhaya. Selingaphi kathesi?
Ye, kathesi sesihambe ke amakhilomitha afika wona amachumi ke amani sibhekise khona ke ekugodleni saseHarare njengathina njengabameli bamatisha sitshengisela ke ngisimo ke singamanga kuhle ke kulaba abafundisa ke kwezindaweni zemaphandleni.
Sizwa kuthiwa lihlangana lokuhlukuluzwa okukhulu khona ngapho ngabacuphi bakahulumende ama-CIO. Ungasichazisela indubo elihlangana lazo?
Ngenxa yokutshengisela kwethu sihlale ke okungathi thina ke imizuzwane eminingi ke lapho ke esikhethwe khona ke yona okuthiwa ingakhiwa ke business center ngamadoda ke abala ade ke beyisikhombisa abahambela besiyasibuza ukubana lina liyenza ngokwani njalo ke ngise ke lalaba ontanga abatsha ke abavele ebandleni elibushwayo lona ele-ZANU-PF lapho abafike khona bahlukumeza kakhulu ke mayelana ke lokutshengisela kwethu kubanayo kuyini esifunayo njalo futhi sijongene.
Akusichazisele ngomumo wezikolo zemakhaya Siziba nxa sikhangela ikakhulu izakhiwo zokufundela lokutholakala kwengwalo zokubala.
Abantwana bonke befunda ke indawo ezingela ke ma-infrastructure abanye bafundela ngaphansi kwezihlahla njalo futhi ke abala mabhuku okubhalela ababalisi banjani bafundisa abantwana bemile ke kungela ke imiduli yokubhalela njalo abantwana bebhalela phezu kwe sasha uzakhangela ukubana ke abathi yena teacher ratio le iy'ndaweni ezinjalo ekugcina siba phansi ngenxa yokuthi ke indawo yakhona inzima amagetsi vele asona nto abantu abasayifisa ngoba bekwazi ukuthi ikhatshana ke kuyinto abantu abasasemaphuphweni ukuze kutholakale amagetsi-ke emaphandleni esikolo.
Ngike ngezwa abanye abazali bekhuluma ngokuqoqa imali yokuthenga amachoko efilabusi. Ayasilela lawa amachoko.
Ababalisi bazama kakhulu emaphandleni lathi nje ngihlanganiso besiyenza ke umhlele zokuhamba ke siyenzisa ke ukuthi abafana bedlala ibhola kuze laba ke abanqoba sibanike amatshoko lamabhuku kodwa kuzananzelela ukubana isimo ngenxa yokukhula ke kwezindawo lezi izinto ezitholakala zisuka zinganeli kube lihlupho kakhulu ngoba ungakhangela ke ebesikhona ke ngale nyanga ezile emathebheleleni nothi ke endaweni ke yasesomvuku lapho ke ebesisiya emdlalweni zabona ukubana sithile kodwa ke asifinyeleli noma abajabulayo bezama lapho nje inhlanso sizama kunzima ukubana sikwazi ukubana sikhone ziyezele ezindawo ezigoqele esomvuku ke zonke lezi.
Inswelo zonke lezo okhuluma ngazo ungathi ziphazamisa njani abantwana besikolo?
Umntwana usuka angasayenzi kuhle ke njengokukhangelelwa kwakhe singathi thina i-internet yakhe ke intelligence isuka ingafiki-ke ehlangothini olufanele lufike uma yokuthi yena ke etshona efunda lapho awungela khona ama-resort.
Hayi, siyabonga mnumzana Siziba, isikhathi sesesidliwe ngumangoye. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kami ngibongele ukuthi
belilalele uhlelo lwezemaphandleni. Sixoxa lo mnumzana Gift Siziba, isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi bemakhaya, iRural Teachers Union of Zimbabwe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki
ezayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Linakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-imeyili kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Wasungula umkhankaso we hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire ongapha eMelika okwamanje uthi kasoze aphenduke ekhaya ngemva kokwethuselwa ngumongameli Robert Mugabe. UMawarire uthi uzadinga ubuphephelo kwesikhatshana esadingisisa ukuthi athathe liphi inyathelo. Umongameli Mugabe sekhulume kakubi ngoMawarire esithi kayehlala phesheya ngoba engafunakali elizweni. Live Talk namhla sikhangela ukutshengisela osokubhahile elizweni abantu bekhonona ngendubo zelizwe ezitshiyeneyo. Amapolisa lawo evimba lokho kutshengisela ngocuku. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abacitsha umlilo eCalifornia khonapha eMelika bathi umlilo osusabalele idolobho leli usutshise izindlu ezimbalwa. Impi yabalwa becatsha abeBoko Haram kwele Nigeria isile minyaka eyisithupha. Isishiye isigaba seningizimu yakwele Nigeria ile ndlala enkulu. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Usiba lukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Mangochka uthi uzulu kasoze abanjwe ngamandla ukusebenzisa imali ezasungulwa kusikhatshana esilandelayo eyama-bond notes. UMangutsha utshele umhlangano we-Confederation of Zimbabwe Retailers ukuthi ukusungulwa kwemali le kujonge ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba abamabhizimusi kuyibo abazayisebenzisa kakhulu. Sokuyimvama ukuzwa ngokutshengisela eZimbabwe kulezi nsuku uZulu ekhonona ngombuso weZANU-PF osokuze kuchithekele la kuzizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe afana leMelika, oBrithani, Canada lamanye. Izolo lanamhla abantu babhaxabulwe kabuhlungu ngamapholisa eHarare betshengisela bekhonona ngodaba lwemali yama-bond notes kanye locuku lwamapholisa. Kulokutshengisela okwenziwa ndawana yonke ngabasakhulayo bekhala ngokuthi kabayibona imisebenzi abayithenjiswa yiZANU-PF kukhetho luka-2013. Abanye abafana labe hashtag this flag labe tajamuka sesijikile ngabathi umongameli Robert Mugabe sokumele asuke esikhundleni ngoba sehlulekile. Umbuzo okhona ngothi kambe ukutshengisela lokho kuba lezithelo na. Ukuhlaziya loludaba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxela abalwela ilungelo loluntu abathi uNkosazana Makoto Ngamahlangu owewoza lo Nkosazana Sletemba Mathe. Umqalisi ziba nguNkosazana Mathe.
Mina ama demonstrations lawa ngibona engani they are really putting a pressure ku government ukuthi a responded to ama needs abantu laloba nje khathi sengakatshengiseli isifiso sokuthi agcwalise izifiso zabantu lezithembiso azenzayo ngesikhathi sokhetho luka-2013. Singakhangela namuhla bembonaka kuthiwa amapholisa eBedbridge ngale atshintshwa ngendaba ye-corruption. Kodwa ngelinye ilihlo bengikhangelisa ukuthi amapholisa ehluleka ukumisa ama-demonstrations ayekhona ngoJulayi laphana. So yi-pressure yona leyo yisayini yokuthi i-government is bending to i-pressure yama-demonstrations ayenziwayo yona lawo. Laloba nje wona engani a-concentrated kakhulu eHarare. Kodwa kuyakhanya ukuthi hayi iphinchi bayayizwa kakhulu.
Wena Mahlangu, kunhlanganiso yenu yeHoza beloke litshengisela isikhathi eside, libona ngani kuba lobubelo na? Bayezwa yini ukutshengisela kwenu?
Bayezwa sibili ukutshengisela kuthi lanxa nje khonokho okuthiwa ngoSethemba ukuthi khona baphuza ukugcwalisela, baphuza ukwenza, kodwa siyakunolti lapha umfutho bawufilile seli-pressure bayizile ngani ngoba ngananzile izinto ezinjengesikhala ngazo. Uyathola ukuthi lanxa bengakhulumanga ukuthi sesenza so uyathola ukuthi sekunokuzithiba mbijani singananzela kakhulukazi singakhala ngoJulayi laphana kuze kutshengiselwe ngo-Fairway. Sasikhonona kakhulukazi ngokuthi abamthova bayathathelwa izimali, ama-roadblock asenganeno kade aseyehlile. Singakhangela futhi ngokuthi obulawayo satshengisela sithafuna ama-prepaid meters, i-council yakobulawo yahlala yakumisa. So kunye kuyazwakala wabone ngezenzo ukuthi hhayi sokunganeno. Ungananzela njengenhlanganiso yokuza lesithesi xa sokutshengisela kubo 2004-2005 besithaywa kakhulukazi ngamapholisa. Sekumele ukuthi sihambe siyetshengisela siphelethe ugwalo olukhuluma nge-police brutality, sahamba i-Southampton, sahamba i-Central, sitagete bona ngokwabo kathi saba sasithaya.
Thina abaphandle kwelizwe sibona ngani ukutshengisela kwangalezi nsuku kwenzakala kakhulu ngaseHarare, abantu bakobulawayo kabafuni bona ukutshengisela?
Mina ngibona ngani ukuthi ukutshengisela okwenzakala khathesi kuningi kakhulu eHarare kubangwa ukuthi izinto eziningi zi-headquartered khona ngale eHarare. So ukuthi ukutshengisela kwangkhona kube le mpumela ekhanyayo kuyamele nxa ukuthi sithagethe i-ministry ye-finance kobulawayo ayikho lapha i-HQ ye-finance, kuzamele kumatshwe kuyiwe khona ngale lapho kule headquarter yakhona. Kodwa ngokubona kwami ngabe kuthiwa izinto zi-decentraliziwe, ngabe ama-demonstrations lawo ascattered all over the country not ukuthi ebe concentrated only eHarare khona ngale.
Kodwa phela singakhangela kule enziwe eBrightbridge kuqhamuke ingxabangxoza khona ngale ngoba beyalisiwe ukungena lezinto zabo bahle baqalisa ama-demonstrations khona ngale. Kusinika imicabango ukuthi engxenye abantu bakubulawayo bafuna ukugoqa izandla.
akunjalo ukuthi abantu bakubulayo bafuna goqa izandla ngananzela kobulawayo bathatha isikhathi sabantu ukuthi wena babele ishu ukuthi wena udaba lolu siyilo sibe lusenhlizeni zabo ezibafuthelayo kuleyi demonstration esakaza yenza singabantu bakubulawayo ubandlululo likamongameli umgaba ekhuluma ngokuthi wena amakhala angakafundanga yikho egcwele i-South Africa ezigange lokho kwahlokomisa abantu ngiphinde mvumela noSethemba futhi kobana ukuthi wena okunye okwenza kuba nzima yokuthi wena yonke into iseharare njengalamuhla besifuna ukutshengisela thina siyebona u-Minister of Education kodwa sigcine sesiyabona u-resident minister esithemba ukuthi uyathatha elizwethu alihambise khona ngale
yikho-ke lonke vele liyavumelana ukuthi udubo olukhona lapha yi-devolution
ye i-devolution
Okunye uyabona ukuthi PJ mina ngiphinde ngicabange ngithi isikhathi esiningi into zenziwe eHarare ziphinde zonakalele khona ngale zingakafiki kithi ngaphandle so ngenye indlela ngiyake ngibone ngathi abantu bakobulawayo balokungani abaphatheki kakhulu endabeni zona ezokutshengisela ngapha kobulawayo ngenxa yokuthi baya besithi anti vele bazenzele imesi yona leya phinde bayilungise bodwa
Ngibona abanye vele kwezinye inkundla besithi hayi ngezinto izinto zeHarare lezi thina sathi sibulawa lapha ngeGugurawundi abantu bonke bazijulela yikho ke kathezi okwenzakalayo kwabayenzi khona ngayo
yikho ngisitsho ngithi bayenza izinto ziyabunjwa khona lezivumelwane kuseHarare kucatshelwe nangithi xa sokukubi futhi kodwa ku-affecta thina sonke nxa labo khona leHarare sebesola sokutshayana sokujamukwa sesisithi abajamuke bajayane kulungise kukhona ngale ngoba kulapho kuwonakale khona kulapho ephekwe khona imboza vele thina singafakwa ngaphakathi njengoba la ngoGugurawundi kwakuthule kuthiwe zwila khathi sabanye bayayala ukuthi yayenzakala
unkosazana Silethemba Mahle Mathe ulwela ilungelo loluntu ube lo nkosazana Magodo Ngamahlangu owewoza bebexoxa lo Praxedis Jeremiah owe Studio 7
Nangosiza Ulolewa wai tutula Ulolewa wai tutula Nangosiza
Zahara ehlabela ke kamnandi egciba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili kuthaywa abakhokheli benhlanganiso yabaphila ngokuthengisa esitaladeni betshengisela eHarare njalo kobulawayo inhlanganiso yewoza layo itshengisele phezu kwembadalo yemfundo. Kwanelo kwalamhlanje olibalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilala.